I'm announcing that I will direct all states, tribes, and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlenge zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhlaka 1 ngonkwenkwezi. Kodwa akutsho ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshwe khonapho khonapho. Kutsho ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.